Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mnyaradzi Phiri uthi okwenza abantu benze abakujayeleyo ikuthi ukukhanya engani kuningi okufihlwa nguhulumende.
Umkhuhlane lo yecorona ungani ufihliwe lapha, kula information esiyitholayo izezifule secret ngani kuyafihla ukuthi kuyesaba ukuthi kungabonakala ukwehluleka kwama-authorities, but thina se we are at risk. Even lakathi singakhangela kungani day to day business akulangana kula nto eyenzakalayo, le information asiyitholi, because umkhuhlane lo uthelelana lula and umuntu nxa engakutholakala umuntu oyi-1 esigabeni la sonke vesihle sihle siwuthole.
Imbono yakhe isekelwa ngunkosikazi Sizwakele Moyo othengisa impahla emgwaqweni.
Nginjenje mina ngiyakhwehlela sengisesaba ngithi kumbe yiyo i-virus, ngoba kanye asikwazi lokuthi ishanjani yenza njani ama-symptoms, asikabile ulwazi ngayo. Lokhu esisenza izinto zethu esasivele sizenza sikuthengisa emsikeni simile kuma-open space akulanto etshintshileyo.
Baningi abazenzela Santando edolobheni leli, omunye wabo unkosikazi Nosizo Mpala.
Angisizwa lutho ngecorona, njalo asikaqalisa ukuthi sibe la isanitizer, siyaziphila nje as normal impilo yethu yasuku zonke. Angazi nxa kungatshintsha singatshintsha ukwenza kwethu, sisebenzise ama-sanitizer ngoba sikezwa lutho so far.
Bakhona asebenanzelele ukuthi bengenza imali ethe xaxa ngenxa yomkhuhlane lo. Umnumzana Ngqabutho Ncube othengisa okuthiyeneyo edolobheni leli uthi kule mpahla engasatholakali kwamanye amazwe okwenza ukuthi bakhuphule intengo yayo.
Into esizitokayo sezikhwela ngenxa yokuthi abantu sebezithenga bebaningi. Ngaleso sizathu futhi lapho ezinye ezisuka khona, ezisuka phandle kwelizwe azisatholakali, ngoba khona ngale phandle kwelizwe kwakhona sokuvaliwe amavinkili azithengisayo. Abantu lapha babuya sibili bathenga ye, but inkinga sesihlangana layo kadesi yona leyo ukuthi wonke umuntu uhlabela ingoma le igcikwane leli eselivelile esingakwaziyo ukuthi livela ngaphi liya ngaphi.
Bakhona njalo abathenga bethengisa impahla abawazi mhlophe umkhuhlane lo. Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi abazisebenzayo kumele behlise inani lokuchapha imingcele ngoba kukhuphukisa amathuba okuthola umkhuhlane weCOVID-19.
Thethi sinqomo sokuthi sifaxwayise ukuthi behlise inani lokuchapha amabhoda besiya dinga impahla besiyathengisa, ngoba kuyakhuphula izinga lokuthi bathole umkhuhlane lo weCOVID-19. Ikakhulu emazweni nala asiphahlileyo nje lathi ngikhuluma kunje sesilayo ke amabili nala aseqanjiwe, kusho ukuthi ke sesebunzimeni ukuthi sibeyathengisa nzima, ngoba ke nxa bebuthene kunjalo umkhuhlane umemetheka lula.
Uhulumende weZimbabwe uthi uyazama ukwazisa uzulu ngokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus i-COVID-19 owaqhamuka kwele China ngomnyaka ophelileyo. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.